sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 19 Mpandula 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Udaba lukankosikazi Grace Mugabe olokutshaya untombazana weSouth Africa belusemthethwandaba eJohannesburg lamuhla.
Kwenza ke lokhu ukuthi nokuphuma kwakhe kube lula. Ngiyacabanga ukuthi uma bengeza ukuthi ukhona bazokuzama lokho, kodwa amathuba okuthi lokho kuphumelele ngokomthetho angathi afiphele.
Ziyaqhubeka ingxaki ekubhalisweni kwamagama kuluhlu lwabavoti okwenziwa yiKhomishini yezokhetho eZEC.
Okuqakathekileyo sikhuthaza isizalwana seZimbabwe ukuthi labo bahambe kuregistration center eduze labo bayerejista, ngoba umlando wokuvota ngumlando wethu sonke njengama-citizen elizweni.
Kambe uZulu ulakho ukuluqakathekisa na udaba lwesimo somnotho elizwe ekuvoteni kwakhe kukhetho oluzayo, kumbe uzaqakathekisa ibandla alithandayo nje kuphela? Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Untombazana wakwele South Africa othi watshaywa unkosikazi Grace Mugabe ubesemthethwandaba eSouth Africa lamhlanje ecela ukuba unkosikazi Mugabe athoniswe. Umgabe wasuswa kumaphepha omthethwandaba ngemva kokuba uhulumende wele South Africa esule icala leli phansi komthetho wobudlelwano bamazwe i-diplomatic immunity. Umgabe uthi untombazana lo uGabriela Angels wayefuna ukumgwaza ngengqamu, yena wazivikela. Kodwa njalo uyalandula ukuthi nguye owamxathula isiphongo esithi luntombazana wayevele elwe labanye etshwaleni. Obemele unkosikazi Mugabe ngu-advocate Simba Chitando. Ingcwethi ecubungela izombusazwe yomnumzana Zenzo Nkomo utshele Studio 7 ukuthi lolu daba alusaqakathekiswa kakhulu kwele South Africa ngoba lwangenelwa ngabamhlophe.
Yilokho ke esikubona ukuthi ke kwathi ukungenela kwabo kwenza ukuthi mhlawumbe iqembu elibusayo lingabe lisabonakala njengabantu abayilandelelayo le case, ngoba bedinga indlela yokuthi iphele, ngoba isingenelwe ngabantu ngesingabo abababuka ngelimiso abangaqondile ukubona ubudlelwano babantu abamnyama noma ukusimama kwabantu abamnyama la eSouth Africa noma kwi-region noma e-Africa yonkana.
Kodwa ke nxa sikhangele okuthiwa kwayenzakala ukubana kungakuliqiniso na, lokuthi nxa kuliqiniso kuyenzakala yini ukuthi sibone umongameli unkosikazi Mugabe esengumuntu othoniswayo njalo kumbe engavunyelwa ukungena eSouth Africa?
Akusoze kube lula kanti, ngoba kuzakhumbuleka ukuthi yathi uma yenzakele lento kwakuzoba nomhlangano weSADC khona la eSouth Africa. Lowo mhlangano owawuzothanyelwa nguye futhi umongameli Mugabe nabanye omongameli bonke abe-region. Ekufikeni kukaMugabe lana, unkosikazi Mugabe wabe sekhwalifaya lento abayibiza ngolwasemzini enikezwa omongameli. Uthema esekhwalifayile ngoba umyeni wakhe wayesela, yikho okwamkhulula ukuthi iqembu elibusayo la noma sithi ugovernment asebenzise khona ukuthi usenayo lento ebizwa ukuthi immunity, ngoba eselithimba linye nomyeni wakhe owayesela. Kwenza ke lokhu ukuthi nokuphuma kwakhe kube lula. Ngiyacabanga ukuthi uma bengeza ukuthi ukhona bazokuzama lokho, kodwa amathuba okuthi lokho kuphumelele ngokomthetho angathi afiphele.
Lo ke ngumnumzana Senzo Nkomo ingcwethi ecubungulayo zombusazo ubekhuluma icingweni le Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa. Abantu baqhubeke besiyabhalisa kakutsha amagama abo kuluhlu lokuvota kusetshenziswa imitshina ye-biometric voter registration okuqale izolo kobulawayo, kodwa babhekana lenkinga ezimbalwa ezibalisa ukungaphumi kuhle kwamabizo endawo zokuvotela lokwehluleka kwemitshina ukuthatha impawu zeminwe ama-fingerprints. Abanye abadibane lalolu dubo liqula lenkokheli ze-MDC Alliance ezibalisa umnumzana Walshman Ncube. UNompumelelo Moyo usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
USeneta David Coulthard labanye bathole nzima ukuba impawu zemine yabo ziphume kahle. Ezinye induwo ebezikhona zibalisa ukuphuza ukuqala, ukungabi lengwalo eziqondileyo ezifakaza amakheli kunye lokungaphumi kahle kwezithombe. Ekhuluma ngemva kokubhalisa ukuvota, umsekeli kamongameli we-MDC Alliance uProfessor Walshman Ncube ukhuthaze abantu ukuba bayebhalisa ukuvota laloba kusaselengxaki ezithize ethi bakhangelele ukuthumela ikomiti yabo yokhetho ukuba iyekhulumisana leZEC ngengxaki ezikhona.
Okuqakathekileyo sikhuthaza isizalwana seZimbabwe ukuthi labo bahambe kwi-registration center eduze labo bayerejista, ngoba umlando wokuvota ngumlando wethu sonke njengama-citizen elizwe leli.
Ukuthi umnumzana kucaca phulu, umsekeli kamongameli webandla le-PDP uthe bebezokwenza isibonelo ekhuthaza abanye bakhe ukuthi babeke ukuxabana eceleni, bakhuthaze abantu ukuba bayebhalisa ukuvota.
Njengenkokheli akwenelanga ukuthi wena utshele abantu ukuthi bayerejista, batshengise ngokuhamba uyerejista lawo. Okunye okwesibili okuqakathekileyo, uzananzela ukuthi siqoqele across amabandla atshiyeneyo, different political parties. We are saying njenge-opposition, kasibekeni aside okwehlukana kwethu, sizamele ukubambana ngendaba yokurejista.
Ilunga ledale lephalamende unkosikazi Thabita Khumalo ongumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT uthe ukubhalisa sekuqalisile, ngakho abantu kabaze ngobuningi bazobhalisa ukuze bakhuphe umbuso wokuncindezela.
Njengoba sonke siyazi ukuthi sesabambana as an alliance, siqoqene sonke ama-members e-alliance ukuthi sibuye lapha sizolovisa ukwenzela ukuthi sikhuthaze abantu phansi ukuthi yebo naye sesiqalisile thina. Sike sawuxwayisisa ukuthi kanti sekukhithwa izithupha ezamaphepha ezilamapikitsha, bona babathe bazakhiphe ezamaplastiki. Impendulo esiyitholileyo bathe khona kubachipha ukuthi basebenzise izithupha ezilamapikitsha, but inkinga ezaba khona akula muntu ongehluleka ukuthi ayeprintisa ongamaphepha khona kwa.
Unkosikazi Christabel Sibutha ukhuthaze omama abaningi ukuba baze bazobhalisa ukuvota ukuze bavote labo bangene ezikhundleni zombuso.
Kuqakathekile ukuthi omama basukume, ngoba yibo abazi udubo lokuthi umntwana amele esikolo, umntwana amele adle. Ukuthi umntwana udle njani ludubo lukamama, ubaba uyavuke emsebenzini kodwa umama nguye osale ekhangele konke. Omama bangene ezikhundleni, ngoba umama engangena esikhundleni uyakwazi ukuqakatheka, njalo umama ulozwela uyakwazi ukuthi omunye umuntu nxa ehlezi laphana kutsho ukuthi engabe kula into ayifunayo. Umama kamedlulu umuntu ambone ethwele nzima, uyamlanda afika amkhulumise.
Unkosikazi Sikhululekile Moyo laye ukhuthaze omama ukuba basukume ngobuningi.
Hey, siyafisa ukuthi basukume ngobuningi, ngoba thina yithi sile population eningi nxa sikhangela lapho esihlala khona laseZimbabwe yithi sibaningi. Siyakhuthaza kakhulu omama basukume, njalo sikhuthaza ukuthi basukume ngoba thina abanye bethu sikhangelele ukuthi sizabe sifuna ukuma, sidinga losekelo lwabo. So siyabadinga kakhulu ukuthi kabaphume ezindlini. Siyakwazi inhlupho ziningi, but sizabalandelela sibaqoqodele make sure ukuthi babuya bezoregister.
Evumelana lo moyo, unkosikazi Linda Sibanda Kuthe omama beZimbabwe basebenza kakhulu ngakho kumele bangene ukuze bayeqeda obugwelegwele obukuhulumende.
Siyananzela ukuthi omama beZimbabwe yibo abasebenza kakhulu futhi baningi. Kuqala omama babengcindezelwa, kuthiwa omama bangene emgodini, kuthiwa omama bayenzi lokhu. Kodwa singananzela ukuthi ngesikhathi esiningi ngoba babona laba esibafaka embusweni yibo futhi abasuka besiyawona izinto phezulu besenza i-corruption. Kulalutshwana ukuthi ubone umama o-corrupt. So siyacela ukuthi kathesi omama ababuye ngobuningi babo bangene esikhundleni omama ngoba futhi yibo abanganika abanye omama i-support.
Ekubhaliseni ukuvota kudingakala isithupha sephepha esezenge leseplastic, i-passport esebenzayo kunye nencwadi efakaza ikheli yalapho umuntu ahlala khona. Ngimele iStudio 7 kobulawayo emahofisini eZek, nginguNompumelelo Moyo.
Uhlelo lwezi connection namuhla sixoxa ngohlelo lokubhalisela ukuvota oluqale izolo. Liyabhalisa na bontana. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo 8 o'clock ntambama lilami uNtungami Linkomo.
Umongameli weleMelika umnumzana Donald Trump uthi ilizwe lakhe lilakho ukubhidliza ele North Korea nxa kungafika isikhathi sokuthi lizivikele kunye lamazwe elidlelana lawo. UTrump ubekhuluma okwakuqala emhlanganweni weUnited Nations esithi yena akhona njalo amazwe asekela okuhambelana lokwenziwa yiNorth Korea okwenza ukuthi abantu bahlupheke. Intatheli zindaba yeStudio 7 uKips Dube usethulela okunengi ngalolu daba.
UTrump utshele abasemhlanganweni weUnited Nations General Assembly ngolwesibili ukuthi kumele amazwe wonke alwisane lalawo afuna ukuthwalisa nzima amanye anjengeNorth Korea, iVenezuela le-Iran. Uthe iMelika lamanye amazwe angeke aguqa izandla abukele okwenziwa yiNorth Korea elolonga izikhali zenyukia.
No one has shown more contempt.
iNorth Korea idelela amanye amazwe okungimangalisayo. Phakathi kwamazwe wonke emhlabeni jikelele, akulalizwe eledlula eleNorth Korea elithwalise nzima abantu. Abantu kabatholi ukudla, abanye njalo bavalelwa entolongweni kungela sizathu.
UTrump uthe ilizwe leMelika lizimisele ukubhidliza eleNorth Korea eliqhubekela phambili lisenza izikhali zenyukliya.
The United States has great strength and patience.
Ilizwe leMelika lilamandla amangelisayo njalo lithobekile. Kodwa nxa kufunakala, lilakho ukubhidliza ilizwe leNorth Korea. URocket Man ufuna ukuzibulala labanye ababusa labo.
Uphinde wathi ilizwe le-Iran lalo lenza okungavunyelwayo ngoba linika izikhali amazwe alwisana leMelika.
It is far past time for the nations of the world to confront another reckless regime.
Sesodlulile njalo isikhathi sokuthi kulwisane lelinye ilizwe elenza okungalunganga. Ilizwe leli likhuluma ngokubulala abantu beMelika labe-Israel. Ilizwe leli lenza konke lokhu engani likwenzela uZulu. Lona likhuthaza ukukhahlanyezwa kukaZulu.
UTrump uthe akuvunyelwa okwenziwa ngamazwe anjengeVenezuela, eleSyria lamanye akahlameza uZulu. Ukhale ngokuthi kumele le nhlanganiso yeUnited Nations ilwele ilungelo loluntu lokunye okufunakalayo njengalokho eyabunjelwa khona. Uncome okunye owenziwa ngamazwe akuzwekazi le-Afrika loba nje ecothoze impi yomvukela kwele-South Sudan lakwamanye amazwe.
The United Nations and African Union led peacekeeping missions to have invested.
Inhlanganiso yeUnited Nations ibamsana lenhlanganiso yeAfrican Union zabamsana ukunqabela impi emazweni kwamanye amazwe. iUnited Nations isebenza kakhulu ekuzameni ukunqabela indlala kwele South Sudan, North Nigeria leYemen. Ilizwe leMelika lifaka imali eningi kakhulu ekuzameni ukuphandela abanye abantu emhlabeni wonke jikelele.
Abanye abantu abalalele okwethulwe nguTrump abanjengomnumzana Thabang Nare, isizalwane seZimbabwe esihlala kweleMelika, bathe uzamile ukukhuluma njengomuntu olwela abanye abantu ikakhulu abeMelika.
NgesiNdebele kuthiwa kade ngadlanga ngkotshana, uphume ekhuluma akufisayo ekhanya eyindoda eqinileyo. Sibonile ukuthi indlu kadigcwele abakhokheli bevela emazweni wonke omhlaba, kuhlanganisela owethu weZimbabwe uMugabe, oZuma, oKagame, oNetanyahu. Wonke umuntu kade lalele efisa ukuthi ezwe ukuthi uthini ubaba uTrump.
Uthe okudanisayo yikuthi kakhulumanga okuningi ngezwekazi leAfrika.
Hayi, Afrika kukhanya ngani kade ingekho sibili emcatshweni kababa uTrump. Kodwa ukhulume ngokuthi eAfrika kulendlala, wathi bona sebencedisile eSouth Sudan, bancedise eSomalia, bancedise eNigeria, North Nigeria. Wakhuluma ngemalaria, wakhuluma ngempilakahle yezukulwane zeAfrika ukuthi hayi balokho bencedisa even izinto ezinjengabo HIV AIDS bayancedisa.
Omunye njalo olalele okwethulwe nguTrump ngunkosikazi Talenta Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala eDallas, Texas. UmaNcube uthe bekungazwakali okunye okwethulwe nguTrump.
Ngawusukukhangela ukhangela nje into yonke akade ukuthi ngangilalele ngizwani, bekungasiyo nto ezisisekayo. Unento eziningi akhanyayo ukuthi kazizwisisi, ngoba ungakhuluma ngokuthi liyakha umhlaba lifuna kube lokuthula, akungeke kwenzakale ngendlela abona ngayo kweze trade.
Ugcizelele esithi akumangalisi ukuthi uTrump kethulanga imbiko eqakathekileyo ngeleZimbabwe lamanye amazwe kuzwekazi leAfrika.
IZimbabwe kazange ayithinte. Akula nto enkulu ngakho, ngoba iZimbabwe ngabantu abangu 14 million. Nxa usukukhangele usukufaka lokuthi umonakalo ongalethwa ngabo North Korea labo Iran okwethu kuncane, ngoba thina sihlukuluzana sisodwa, njalo akula kulimazo singakuyenza abaphandle kweZimbabwe.
Inkokheli yamazwe achiyeneyo ithe gwaqa kwele Melika eNew York, lapho eyethula khona imbiko ngokwenzakala emhlabeni wonke ejikelele. Umongameli Robert Mugabe usemhlanganweni lo lezinye iziphathamandla zikahulumende, abantu bakhe lomkakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguKip Stube.
Lingakhohlwa uhlelo lamhla olwe Live Talk olwasakhulayo olwe The Connection, sixoxa ngodaba lokubhalisa amagama kuluhlu lwabavoti olwe Biometric Voter Registration. Abasakhulayo, liyabhalisa na? Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte lingene lani uhlelo. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo, wothi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isihlenge seDominica sitshaywe lizulu lesavunguzane eliphiwe igama elithiwa Maria, lalubhekisa kwele Virgin Islands le Puerto Rico. Umphathi ntambo ezomvikela kwele Melika umnumzana James Mattis uthi ilizwe lakhe lizathumela amabutho azinkulungwane ezintathu kwele Afghanistan. Umnotho welizwe uqhubeka utshabalala, imisebenzi isilela njalo lemali layo ingatholakali kalula emabhanga. Umbuzo omkhulu ngothi kambe lolu ludaba uZulu alalo ukuthi aluqakathekise na ekuvoteni kwakhe kukhetho oluzayo, kumbe uzaqakathekisa ibandla alithandayo nje kuphela. UNtungameli Nkomo uyalandisa.
Kunengi okukhangelwa nguZulu nxa esiyavota, okugoqela isimo sezempilakahle, ukutholakala kumbe ukuswelakala kwemisebenzi kanye lesimo sezenotho. Esikhathini esinengi elizweni eliqhuba ukhetho olukhululekileyo, kuvamile ukuthi ibandla elibusayo likhitshwe embusweni ngevoti nxa umnotho uyabe ungahambi kuhle, lemisebenzi ingatholakali. EZimbabwe sesiside isikhathi umnotho usadalala njalo lemisebenzi isilela. Kodwa ibandla leZANU PF liqhubeka linqoba kukhetho lanxa nje amabandla aphikisayo esithi liyaqilibezela. Pambilini kokhetho luka 2013, iZANU-PF yathembisa ukusungula imsebenzi eyizigidi ezimbili i-2 million. Lezo kwaba izifiso nje zikathembalo amkela. Yabuye njalo yathembisa uZulu ukulungisisa umnotho. Ayikasifezi njalo leso sithembiso. Nanku umbuzo obalulekileyo. Ekuvoteni kwakhe uZulu uzaluqakathekisa na udaba lomnotho lolu. Yebo kunjalo, kutsho ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kutshera.
Ngo-2008, enye into eyafosa uhulumende ukuthi angene ku-inclusive government ibiyindaba yokuthi iZimbabwean dollar belehle ku-invalue othi belingathengi lutho. So i-economy singathi izwale silent sector, kodwa luzaba ludaba sibili nxa sikhanye nokuthi ukhetho lolu luzabuya ngo-2018. Kathesi abantu bayahawula, akula mali. Ngokubona kwami nxa we ukuthi singaqhubeka ngendlela esikiyo kathesi, into ziyabe sisinzima sibili ngo-2018.
Ukutshera uyachasisa ukuthi kuyini okunye uZulu amele akukhangele njalo ekuqakathekise nxa esiyavota.
UZulu kumele akhangele ukuthi ilakusasa lakhe ligcinakele yini. Uzathola ukudla yini, uzathola imisebenzini, uzathola indlela eyokuphila ngayo, which is not dependent on ama-political parties. Yikho uZulu okumele akhangele uthi yena uzakwazi ukuphila yedwa yini ungela ncedo.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga laye uvumelana lokutshera, kodwa uthi lanxa udaba lomnotho luludaba olumele lukhangelwe nguZulu ayisilo lodwa.
So indaba yomnotho ingaba ikhona inesiqokocela, kodwa kayisiyo ecina ilethe ukuthi abantu bakwazi ukuthi bafuna ukuvotelani kahle kahle. Abantu bavote ukutheni iZANU iyini kibo, njalo lokuthi umgabe ungubani kibo, nangulini. Yilo inhlupho esihlangana nalo la.
Kuze kwenziwe ukhetho luka-2008, umnotho wawusuguqe ngamadolo, njalo lokudla kusilela ezitolo. Umkhuhlane wesihudo wona oyelapheka kalula, njalo obangelwa ingcekeza lawo wawuhlasele wabulala abantu abaningi ngoba uhulumende engelamithi. Umkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tswangirai wanqoba kulolu khetho lanxa engasatholanga amavoti adingakalayo ukuthi umuntu abe ngumongameli welizwe. Kulapho ke okwayiwa kukhetho lwesibili iRunoff umgabe wancintisa eyedwa wasesibake ngumongameli. Sisiya nje kukhetho luka-2018, asazi iyozala nkomoni, kodwa okusobala ukuthi ubuyanga buqhubeka budlondlobala, umnotho lawo utshabalala, njalo uZulu esidla luklubhu. Ngimele iStudio 7, nginguNtungameli Nkomo, ngise Washington.
Kwezemidlalo, abagijimi bomango omude ababili abaphuma eZimbabwe bakhala ngokuthi baqilibezelwe kumncintiswano okade useGaborone kweleBotswana ngempela viki ngokuncitshwa imali ngemva kokulahleka bephakathi kokugijima lanxa befike emzileni masinyane kulabanye. Intatheli zindaba yeStudio 7, uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
Unkosazana Samukeliso Moyo kanye loThabita Tsatsa balahlekile ngesikhathi begijima umncintiswano wamakhilomitha amathumi amanelambili i-42 kilometers edolobheni leGaborone ngomgqibelo. Utsatsa ubeqede ngokuqala kumele amukele amadollars inkulungwane ezinhlanu i-$5,000 kumbe amapula ayinkulungwane ezingamathumi amahlanu i-50,000 pula. UMoyo ubeqede engowesithathu kumele athole amadola azinkulungwane ezimbili i-$2,000 kumbe inkulungwane ezingamathumi amabili i-$20,000 pula. Kodwa basuke eBotswana belingise izandla okubadanisileyo njengoba uMoyo elandisa udaba lwabo.
Basitshele ukuthi nxa ukuthi thina kasibhadala, i-reason yokungabhadalwa kuyini? If kuyukuthi kasidlulanga i-35 kilometers njengokufuna kwabo, njengokukhuluma kwabo, abasinike ubufakazi obugcweleyo ukuthi kasidlulanga i-35 kilometers. Nxa kukuthi kulahleka ngilahleke ngedlulela ngizange ngilahleke ngithathi i-short cut. Ngilahleke ngedlulela ngayephenduka lapho engilahleke khona ngazojoyina the right route.
Kodwa umoyo kanye lotsatsa bathi kabasoke bathathe udaba lolulula befuna uludlulisela phambili. Abaqoqe lomncintiswano weHebron Mayors Marathon batshele ababili laba ukuthi bayihlukaniselane imali eyinkulungwane ezingamathumi amabili yamapula i-20,000 kodwa bayalile le mali besithi bafuna udlulisela udaba lwabo phambili lapho abangathola khona uncedo. NginguMartin Ngwenya oyindaba seStudio 7 kuHebron kwele Botswana.
Uhlelo lwethe connection namuhla sixoxa ngohlelo lokubhalisela ukuvota oluqale izolo. Liyabhalisa na bontanga. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook LVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo 8 o'clock ntambama lilami untungami linkomo.
Bathu yakhalus fongile kalezi mbatho.
KwaZulu ingoma ithi yona egwelutshena. Silugqiba ke lapha uhlelo kodwa singakehlukani ke sikhangele inhlongo zendaba zalamhlanje. Udaba lukankosikazi Grace Mugabe olokutshaya untombazana weSouth Africa belusemthethwandaba lamhlanje eJohannesburg. Ziyaqhubeka ingxaki ekubhalisweni kwamagama kuluhlu lwabavoti okwenziwa yiKhomishini yoKhetho eyeZEC. Kambe uZulu ulakho ukuqakathekisa na isimo somnotho welizwe ekuvoteni. Hayi, silugqiba ke lapha uhlelo igama nguChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.